kuyinto embi kakhulu into engafanelanga ukuthi kuze kufike lesi sikhathi kungakaphumi i-voters roll. I-voters roll iqakatheke kakhulu ngoba phela lo lalo oncintisayo kulolo khetho kunye labantu beZimbabwe nje jikelele kwamele bazi ukuthi kunabantu abangaki bababone labo bantu bakwazi ukuthatha ngemitshina lalo nani labantu ukuze basuthiseke phela ukuthi ukhetho ngoligondile kumele kuqale kuvunyelwane ngabantu labo abafanele bavote.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo lapha Encube, kungani ingayetholi i-voters roll iZEC?
Okokuqala nje kayilamandla apheleleyo okwethula, nxa ngisithi amandla ngisho ukuthi ngesikhiwa lokuthiwa phecelezi i-capacity, abantu abasebenza kuyo ngabantu okudala abasebenza kungakabi le technology le esikhona namhlanje imishini yakulezi zisuku le efakwe BVR, baqhubeke belokhu belabo labo bantu, kanti kuleka kulasifiso futhi kibo ukuthi ukhiphe lawo magama ngaphandle kokuba kuze kube yikuthi kufunwa iZANU-PF. Ilokhe injalo kizekhi ikhubazekile, igogekile nxa kusiza emsebenzini onjengalo owukhipha ukhetho oluzimeleyo kahle.
Abanye bathi kungenzeka kube lobukopokopo obenziwayo, mhlawumbe isaphekwa i-voters roll kufakwe la magama abantu abangekhoyo. Ukubona ngaleyo ndlela
abantu bavunyelwe ukucabangela noma yini, ikakhulu nxa kusiza entweni engachazwanga kahle ukuthi kuyini okubambileyo, kubambe okwesikhathi esingakanani, kwenziweni ukuze indaba yakhona iqhubekele phambili indaba enhle. Into enkulu yukuthi uthatha abantu usebenze labo bonke abantu, kumele bahlale bebonisana labantu bamaqembu aphikisayo, wonke umuntu asuthise ukuthi okwenziwayo yikho okufanele ukuthi kwenziwe. Okwenza abantu baze bacabangele ukuthi kungenzeka kulobu gebengu ufuna ukuthi benziwe kubangwa yukuthi kusithekile okwenziwa yizekhi kayikuvezi kulabo abanye baphikisayo.
Ilanga le-nomination court lifika, umthethwandaba lawo ulokhu ungakatsho ukuthi i-MDC eyiyo emele isebenzise impawu zebandla yiphi. Ubona kuphazamisa uhlelo lokubhalisa njani lokho?
Ye, kungaluphazamisa kakhulu nxa kungenzeka kufike lolo lwesine kufanele babhalise bafike bonke kulokhu kungazange kwathatha isinqumo inkantolo umthethwandaba. Kuyabe sekusitsho ukuthi izekhi ikhethe ukuthi ibatshele ukuthi baqale bahlukanise igama ngalolo suku befika khona lapho. Okuzaba yinto ezabahlupha kakhulu ukuthi bavumelane ukuthi bazahlukanisa kanjani, ngoba kuyabe sekumele bavumelane baxoxisane ukuthi hayi mina zamisa so nimise so ukuze sikwazi ukubhalisa. Kuyinto ezabanzima, kungagcina ngempela abanye bedlulelwa yisikhathi sokubhalisa lokhu bephikisana. Yinto ke eyayifanele ukuthi yona ikhothi iphangise ukukulungisa khona lokhu. Umthethwandaba ubangalisile ngokuba kulento okuthiwa i-agent efanele iphangiselwe, njengayona le yayifanele ukuthi iphangiselwe kube lokwahlulela okuhlukanisayo ukuthi ngubani ofanele abe negama lelo, ngubani ofanele adinge elisha. Kodwa sibona umthethwandaba nje uphomgu udinwa waqanda nje wangakhuthalela udaba lolu okuyinto ekhathazayo kakhulu.
Kumbe abakatshamisa njengoba beku-alliance singabona behamba ngegama le-MDC alliance?
Ye, basengahamba ngegama le-MDC alliance. Into engahlupha nxa ngabe uphawu lufanana kube yinto nje engenza ukuthi abantu mhlazana bevota kubahluphe kakhulu, ngokuba abantu abaningi abakwazi ukubala babona ukuthi le i-alliance le i-MDC thile, i-MDC okuthiwa yinali bakhangela kakhulu uphawu ukuthi lume kanjani, umuntu abesekhetha khonapho phambi kophawu ilanxa umuntu wakhona engamazi. Kuhle ukuthi vele amaphathi kuhlukane kakhulu, omunye nxa efake imbuzi omunye afake okunye ngibe isihlahla kumbe ini, kuyahlupha nje khona lokhu ukuthi uzathola ukuthi nxa kungozaphu kuba lo zaphu abangu-10 xa kulabo-MDC o-MDC abangu-10 yona linto siyaba umkhuhlane omkhulu phakathi kwesizwe sakithi okufanele ukuthi isuswe, abantu bakwazi ukuthi bazenzele izinto into ezingalethi ukuqakeka lokudideka ebantwini.